awenza ke leyo lokhala kulunganga kuyayangisa ikakhulu sisesikhathini sokuthi eZimbabwe kulabantu bemzini abavela emazweni achiyeneyo into eyenzakeleyo leyani bengamelanga yenzakale phambi komphakathi phambi kwabathathi bendaba ngendlela okwenzakale ngayo.
Amapolisa athi ulecala eli owalidala ngo-2020 ngelani lelo cala uyalazi?
Ngilacala engilalo abacala ababengethela wona engawamanga wonke alahlwa ngamakhothi eZimbabwe. Ngilacala engilalo lamapolisa ngilasikweleti emapoliseni.
Gathesi ilapho okhona ungathi usafe yini kanti njalo njengoba besebevezile ukuthi baya kudinga uzahamba yini emapoliseni?
Lapho ngikhona ngisefu khonokho nje kweZimbabwe amapolisa mina akulacala engilalo lamapolisa iwarrant leyana abayikhiphileyo ngiyamanga bona ungale bayikhiphe ngesizathu sokuthi sebeyangeka ngendlela ababephathe ngayo umsebenzi wabo phambi kwamajenalithi sebefuna ukuthi bajikele kimi kukhanya ungani mina yimi engilecala bona beyibo abayenze into eyangisayo.
Ulokhe ucabanga ukuthi bebezama ukuthumba?
Ebevele belande ukuzongithumba ngesizathu sokuthi bayakwazi ukuthi mina yimi engizimiseleyo ukukhuluma phambi komphakathi ukukhuluma ngincedisa ukuthi kokhona ihlelo lokhetho loluhambe kuhle. Ubaba uMongameli uNelson Chamisa esicabanga ukuthi ngiyowinileyo ethulwe abe nguye umkhokheli welizwe njengempumela esikhangelele ukuthi iphume kuyiyo kukhetho lodlulileyo.